Angithi sonke siyazi ukuthi izanu ingazama ukuqili bayo bonke ingaqalisa ukwehluleka umuntu wabo omkhulu ubudlwa ngudlwambo ukutshaya abantu ukuthisela abantu izindlu baqalisa ukwethusela abantu ukwenzela ukuthi abantu bafike esigabeni sokuthi yebo sizafa yekela sibavotele kumbe abantu bayekele ukuyavota ngoba bekwazi ukuthi singavota noma sivote singavotanga siyahlukuluza thiyanini lapo injani izani singena-ke kungavumanga uzulu wonke.
Nanto udaba mnumzana Mkandla, wena uthini ngodlakela lolu oseluqhamukile elizweni?
Hayi, udlakela lolu oseluqhamukile ngolwa ngamabomu njalo lwenziwa ngabantu abangaziyo ukuthiwa khona impi wini kumbe violence kwini. Ngabantu nje kuphela laba abathunywayo laba abangazi lutho impumputhe. Kodwa bekusasa yena lowo lokhethayo ehlukuluzwa lowo uzabisela ezama ukuzivikela. Ekuzivikeleni kwakhe akusafanani lokwayizulu, uzazivikela ebese wina. Uyabe sezawina ewine yonke into elwe, ewine impi yangkhona, ewine i-battlefield yangkhona. Ngakho kudlwangudlwangu lobo asebeqalisile ukulwenza lolu, hhayi akusukume la zinkokheli ziphakathi kwelizwe leli zixhasane le nkokheli zomhlaba ukuthi lokhu-ke thina sikuphethwe njani, phela kasiphathanga lutho, induku kasilazo. Abahloniphekayo banjengobokhumalo umama njengoba bekhona lesephalamende lapha, ababatshelane ngaliqiniso ukuthi lokhu phela kuzakwenza ukuthi okade lokhu ekunika umhlathi ecine sithi umhlathi wakhe usubuhlungu kakhulu ebesebisela. Uzabisela kungasi ukuthi ujonge ukubisela, kodwa uyabevika ezama ukuthi khona ezivikele, kodwa kuzamemetheka ngoba nizani yona ngokwayo kathe sikaseyozani liyana siyazi siyizani yamayouth abangazi lutho nje impumputho eziphiwa imali kumbe eziyengwayo ukuthi ilizwe leli lalimi njani. Abayibo abanikazi sibili bezanu ama-veterans lama-ex-detainees labanye abantu nje abayibona yini ababuyeli futhi lapha entweni enjenge-violence abasoze bekwenze futhi. So laba abafuna ukusetshenziswa laba kumele bezibuze kathathu ukuthi basetshenziswa phezu kukabani ukuthi bethini.
Ye, ngiphenduke kuwe Nkosazana Khumalo. Sike sabona eminye imbiko lapha emaphephandabeni ethi yona kungakusenzakala ukubana ubudlwangudlwangu obukhona ikakhulu eHarare bubangelwa ngalinye ixuku le-MDC. Uthini wena ngakho kona?
Kule nto eqakathekileyo njengezalwane zaseZimbabwe ukuthi siyinanzelele, lokhe izani yabusa kuleli lizwe esasihlala sikuzwa ludaba lokuthi izanu divides and rules. Yingoma esayizwa angisakwazi ukuthi intolontolo. Umsebenzi wezanu yikuthi isibophanise imisila siqalise ukulwa sodwa labo futhi bephakathi abangabaqali bendaba yena le entshukithizeni bese kuthiwa yithi besenzela ukuthi uzulu phandle abe sesithi no amabandla aphikisayo lawa abayazi into abayenzayo yiyo i-divide and rule eyenziwa izanu. Ngoba kumele sikwazi ukuthi sonke silwa into enye sifuna ukukhipha izanu esibulele ilizwe. Namhlanje silimbuya ngoludi ngendaba yezanu kodwa bona bakhomba ngowaphakathi. Lingangena kumabhorodoli bruku abo lapho abakakhona inkamanzi ziyawa. Thina ngapha edubekayo sihlaba umkhosi ekuseni eminja ntambama ngabantu abalutshwane bazasibophanisa imisila. Thina asenzeni okufunwa nguzulu ukuthi sizikhiphe ebugqilini lobo. Abantu abethu bahambe bayesebenza, namhlanje sijaya ngabantu abethu ngokuthi wona laba abantu abasingcindezelayo sebethengela anto abathi into ezidakayo antana sebehlanya ngendaba eyodwa ngabanamsebenzi sebephumile ezikolo sebebhazile imisebenzi wa bayaphuma emaredeni besithi khona bona bavule imisebenzi eyi-2 million. Kodwa uduke ukuthi thina amazimbabwe esingacabaniyo azange sibuze ukuthi which economy formal or informal. Kanti ukuthi bona yibo abenza ukuthi kube nama-vendors lapha phandle la ababanika malini ukuthi bayethengisa ama-toothpick akulasenti ababanika yona. Bahlela abantu abethu thina sabafundisayo sithengisa inkomo sithathela izindlu. Hayi bo
mnumzana Mkandla, ukhetho luyasondela ubona ungani luzamemetheka ukwedlula okukhona kathesi na?
Udaba lwe-violence lolo lodlakelwa luzamemetheka ukwedlula kathesi ngobana yona izanu kayibambananga yona yodwa. Izaqalisa yona yokodwa ukulwa yona yodwa ngaphakathi belwisana nje bona bodwa kube sokumemetheka kuyebamba labangaphandle njengoba vele sokuqalisile. Yatsha imoto ye-MDC iviki zona lezi ezidlulileyo kunenge esikuzwayo lapho ukuthi khona sokulo kwethuselwana lamatitsha la afosela ukuthi emhlanganweni konke khona i-violence yona liyana kodwa kudlakelo lolu luza kubamba kakhulu ngaphakathi ngoba ama-overtrain kasabambananga ngaphakathi babe sebechithekela ngaphandle kube sokusiyamumatheka kuyewela kwezinye izindlu